Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlaka 3 kumpalakazi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla phakathi kwamaqhubu amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo
kuyazakala ukuthi upresident esilayi khathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona
ukukhulumisana kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe sile ngxoxo mpikiswano
ngifuna ukuthi ikoti rule in favor of lina kuna kuyathiwa ikoti yenze inqulise ngumo esiqondile
ngaba amakhosi anjani gawule kunenge esikusolayo ku-ruling kamalaba ende laye umalaba ambona ukuthi uyakuphikisa ukuthi naye kufuze esolwe
idale lephalamende lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga eG40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lezikahulumende. UZiyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaxotshwa kubandla lezanu PF. Icele le G40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli baleli cele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Kasukwere, Sevia Kasukwere, lo mnumzana Patrick Joao ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa Mugabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana Kasukwere utshele iphephandaba le-Sunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi i-G40 izama ukudiliza ibandla lezanu-PF.
Ya ungazwa into sikhuluma ngabantu kumbe ungabona sothunqa intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo ngale ndlela ongabe ukhuluma nguminister uZiyambi Ziyambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwe-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube le ndlela yokuthi kucubunguke ukuthi ubani umi njani, ubani umi njani. Kodwa abantu abaningi bazithola bonke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazange bahlaliswe phansi bafundiswe. Nangenjongo kade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanu-PF okuyikubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma okwenza uminista uzafumanisa ukukhona sokusiba lokunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lekade benayo izolo lokho belayo lanamhla abangabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident esilayi khathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakho. Labo bantu lokho bekhona na kuZampief, lokho bekhona esikhathi ngathi la kuParliament, lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe uBabuchiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle?
Ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ubaba uED lo vice president uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uxotshwa nabantu ebandleni sebephonga uxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi yi G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngikwazi kwethu la bantu balwa impi ngama-hovisirens bonke bobabili amboni ukuthi bangaba layo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakholise elizweni labo kuphela zwe.
Hello ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edalele eParliament. Asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40 kodwa untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba.
Lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke yezanu-PF wakuhlelayo kusenzakala khona lokhu ubana kwakusiba la mafaction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo. Amafaction angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le Mujuru faction kwaba le Lacoste. Sakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operate ngayo kuhlela kula mafaction.
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano?
Angikhole i-G40 asobantu abayi-4 kumbe 5 ngabantu abaningi ngxa abanye vele bangama-members waphalamenti abanye bengaba khona kumabutho abanye baba khona esipholiseni. So asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 ngoba abayi-5 kodwa sikhulume ngabantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayikuthi ezombusazwe ngibe zombangazombe zona lezi mvye zepolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sibone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 ngo-2016 akulamuntu ongakholwa ukuthi umbuso kaMgabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala. So into engenzakala into engxenye ngasoze yenzakale yona leyo.
UMnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Ya kuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula. So kuzaba nzima uzahlale ngelakuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethuse amalunga ezanu-PF?
Kungaba kuyikhona lokhu ukuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye bala maqhinga mbe bala macebo okuthi bebagenqule. Kungabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana lo kaSukwele engancintisana lo mongameli ngo-2023.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi waqilibezela kukhetho. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomidini awedalele parliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalele parliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela iBinga North edalele parliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingxoxo.
Uyamqonda ngathi indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa loChamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena lami ngasikwazi ukuthi lokho ikufuza ukuthi kwenza kahle asindawo nxa singabe silokhu sikontinua siyaphambili ngale ndlela namuhla sesibulela iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala iphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyiSomalia uhulumende wakhona uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparlamente ingasebenzi ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutsho ukuthi ke ngokunjalo
imali yakhona khona
ngumumo onjani ukuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe eMagdalekho iconstitutional court eyenkulu kuye wonke amakhoti elizwe lethu leZimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi
iconstitutional court
ngalingahloniphi amakhoti ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselise kuzwisisa ukuthi athi vele khona sibili abantu abalenjonge nje ekukhanyayo ukuthi balenjonge engaqondanga ekusegcekeni njengakho lokuthi lithi na nxa uMalaba ikhoti kaMalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikushonipi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kunako kuthiwa ikhoti yenze inqumo esiqondene
kungaba ngamakhoti anjani Gawule kunenge esikusolayo kuruling kaMalaba and laye uMalaba amboni ukuthi uya chikisa ukuthi laye kufuze esolwe ngasiye emlimo ongasolwayo uMalaba ngoba uyikhoti iParliament injena iyasolwa iExecutive injena iyasolwa akula umuntu ongasolwayo so singeza ngani ukuthiwa khona ungasola uMalaba wena esiyenze enye into ekwenza ukuthi kumbe ukuthi ufe khona apho hayi uyasolwa uMalaba idale liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona eAmerica phakathi kwaBush loAl Gore Al Gore lo Bush kwathi ukuphinga hamba kwedale lekwepa edale lezomthethwana ndabo kwaba lesinqumo ukuyisinqumo selo sahlonitshwa yilizwe leAmerica akulabantu abadonselana njengakho lokho
kuyani politiki ipolitiki zeAmerica lepolitiki zeZimbabwe ziyachiyana eAmerica akula msocha ongenela kuma results ama election eZimbabwe isocha ileli choyo ukuthi ama results lawo siyawavuma kumbe hayi so umehluko wakho nomkhulu kakhulu ongeke wafanise eAmerica leZimbabwe
Sibanda ufuna ukutshela inyinto omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqathe ngomuntu ukhetho lolo ludlule ka-2013 lolo lokwenziwa eseparlamenti futhi kathesi ukhankasa ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekuthiwa le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-results asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-results okuthi khona lupresident abe ngupresident iwaphi nawe kunjalo ungeke wantshela uMalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo So lo mbuzo uloku kukhona namhlanje yiwo umbuzo oza addressa iissue yelegitimacy. Singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca nasedale kwakhulunywa idale izeki yakhuluma ukuthi yona ilama result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka lapha saya lapha. So ukuthi result eyiyo sibisibili yiphi akekho oyaziyo. Yindaba singadali phansi sikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa. Senzeni njalo ukuze siyehlika khonapho.
Mina into engiyikhangelele ukuthi ukukhetho lwaziwa yizeki, ukukhetho lwaluphethwe yizeki. Izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokho aphamanisekayo kwaziwa izeki.
Thina sikwazi awazi lutho gawule kuthi ukuthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani. Hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozakuba kwazi khona kathesi urayele nxa usithi wena awukwazi.
Selifuna abanye abantu basale ngemuva, hhayi asambeni sonkeni abantu bonke abahambe bephambili.
Hayi siyabonga zindala zombili sithe sizichiyeke zinjalo zidibana umnomzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF endawonye lomela ibhinga north edalela eParliamente engowe MDC umnomzana Prince Dubeko Sibanda. Sesikhangele ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding. Leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-Form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 ngethemu inye. Idale lePhalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lePhalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo kungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba leThe Herald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayila maphepha achiwa ngumufi iwill ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi. Kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwill yonale bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya-ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +1 202 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho, sokukaningi ngilisho, otherwise bengagcina lami benginyamalalisa mhlazana ngathi ngafika ekhaya. Mina ngendaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC orobedutshulwa ngamabhuleti ini. Kanti njengoba na kukhanya ngathi amaphoyisa ngawezano, why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight? Ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigna benganidi nje i-security yamapolisa, babe ne-security yabo nje, private security e-tight, ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokhu bethi abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi njengoba nalike kuthiwa bekudutshulwa bekho why kumele kudutshulwe khona kunabantu andebesazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla. Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe ne security yayo nje MDC etight inganidi policy ngoba ipolicy ngeyezana yonke into ngeyezana sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bachithwe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba balemkhube emibi balemkhube yezana.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhuluma izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kasifuni thina ukuzwa lokho.
Kubuhlungu lokhu kwenzakalayo. Salibonani walaleli westudio 7. Awukhuluma yimi uNdlovu. Lokho kwenzakalayo kubuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kanti izihlahla bezihlanyelelwane. Kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona wabhizi bahlanyele izihlahla into ezizimilelayo. Yikudlala ngesikhathi ba-ride bebaspreyile kade bebabonte abayenza into ezingalangqondo ba-ride bebaspreyile. Loko kwase bekukhuluma kungamanga umuntu uma yenta udutshuliwe wayengalimalanga ba-ride bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MDC. Into abayaziyo nje ukuthi kube la ma-sanction lizwe lisokole bekuzenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono akukotshintsho olungatshintsha kuphethela abantu abantu kuyakuya ngami vele kuba uyabagijimisa too much mnangakho bakuthaye cause into abayenza irongo kumanje kube kuncediswa la le-government kuboniswana ukuthi amadokotela ayaphi azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani akula maphilisi abantu bona lawo bula ama-HIV bona ababhizi bahlanyelana nezihlahla for what abantu basokola just because MDC yikuthi nje abantu babaleke iqiniso iqiniso balibalekile MDC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka ezibone bona ngani bazakwazi ukuthi busa ngcono kuyibo bona bona labo
njani basakaza. Hayi siyaphila siyabonga sinhlelo zenu siyabo sizilalele sibili nani bezani bamalisa ngento e-1 ugawule lo Juma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi bayala uto chamsa bebebadubula bede amapholisa ngawe-MDC so nxa ngawe-MDC kungani beyaliswa MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izana izana kayikhule sibili bengalibe senza so kanti esihleze emagangeni enxa yezana umbuso wezana lo abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho othiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangibusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusayo wonke abafuni bafuna okwabo ukuthi kube yibo kodwa abatshontshayo abake bepha umfana omncanda ayeke busi ungathosa uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyela amaluba selifuna ukumbulala hhayi zanwa yisesikhatheli ngayo.
Yalibingelela Studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha. Ngiyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngale. But namhla sebengene kusem situation kaba sakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo. Sicela ukuthi lingatshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu myekelena umane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi kusasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke. And ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu bafike baxhamande bona besithi bayakhuluma bakhuluma into abazaziyo lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini. Namhla kuJuma sekumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula kumgabe futhi amina kangikwazi ninabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo. Maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe esingena kizo maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impuphu nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngilana e-Johannesburg, South Africa. Mina ngithanda ukuzibusa ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi bayaphetha abazitshela ukuthi bayabusa babusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe. Wonke umuntu ukhaliswa isimo, ukhaliswa konke nje kwi-disaster ezweni lethu. Ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into engathi bayilungisile kumbe bayiyenze yabangcono. Osebenzayo uyakhala ngoba bala mali. Ngizibuza ngisho nalabo abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esithethe ijelede lihlile labayinhlekisa. Yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho njengalo ongalupraise ukuthi iyenze labaluhle.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama audio amafitshane, siyacela njalo lingathuki. Angaba mafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe manengi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Ngesikhangele ezeMelika, kulamalunga ebandla lamaDemocrats amabili asesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba, umnumzana Joseph Sack lomnumzana Steve Bullock, bazise izolo ukuthi abaseyikuncintisa. Sokusele abalitshumi lasithupha abazancintisana, kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi eyiyo endala yiphi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona ukuthi ube ngu vice kaObama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani, ngoba labo meya la ulo meya lo ongenile Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomoni. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predict kusasemasinyane. So
kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho, kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona la abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah, kuzabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa i-Iowa kayaziwe ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire kusiyale. Umjaho sese is still everybody's rice cutters. Asikwazi ukuthi abantelezi abalizwayo yiliphi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxelayo ecingweni esedolobheni le-Ohio. Bakithi ingoma kaZahara isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaxuku amabili awebandla leZANU PF eliTim Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? selugqiba ke lapha uhlelo lodlula lamhlanje olivalelisayo ngisitha dibaneni njalo kusasa igama nguChris Gandhi.